eNdebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ibe khona for a week ikuyinyamalala o kubuye kugcwala idiesel ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idiesel ingabi khona. So into yangkhona i-very erratic ungayenzi ukuthi ngabe uyavuma evelelevele mali ekuthi kwena lisuke usitokha i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem yena leyo ebakhona.
Udubo lokusilela kwamafutha ezimoto awepetroli lokhu luqhubekela phambili lanxa uhulumende esithi usethenge amaningi njalo uhlupho lolu luzabanganeno ngale impelansonto.
Ningi lesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izese sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho ukuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho atshone engekho elale engekho evuke engekho thina sasebenza sikhathi bani.
Iningi lihlaba omkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lokwabelwa amagetsi oseluqoqwe ngabenkampani yezesa. Ukuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabuke. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Usibalukhulu webhanga lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguta utshele iStudio 7 namhla ukuthi uhulumende usethole imali yezigidi ezingamashumi amahlanu amadola $15 million yokuthenga amafutha ezimoto awephethulo njalo kukhangelelwe ukuthi abe esekhona emagalajini wonke kuyonale impelansonto. Uthi imali le ngeyama-lines of credit abe selungele ukusebenza njalo amanye azavuthwa ngemva kwamaviki amabili. Ubegcizelela amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo namuhla kulandela umhlangano wedalela ekhabhinethi izolo. Umnumzana Gumbo uthi obekubangela ukuswelakala kwamafutha ephethulo yokuphuza kukahulumende kubhadala amankampani akwamanye amazwe athenga lamafutha kodwa wona amafutha ekhona. Uthe ukusilela kwamagetsi kubangelwa ukuthi amanzi asemalutshwana edamu lekariba njalo amalahle ewange power station awatholakali lula. Wengezelele wathi uhulumende uzathenga amagetsi eMozambique ukuqeda lolu hlupho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lo mnumzana abekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iproblem ekhona sise imali yangkhona abayidinga ngipho yena leyo imali iza kuba khona beyidi njengokutsho kwabo bethenga ifuel isilase another 3-4 days futhi a week kungani ukuthi ehlwe. After that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali lokhu esithontisela lokhu esithontisela ifuel ibe khona for a week ikuyinyamalala o kubuye kugcwala idiesel ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idiesel ingabi khona. So into yangkhona i-very erratic ungayenzi ukuthi ngabe uyavuma evelelevele mali ekuthi kwena lisuke usitokha i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem yena leyo ebakhona. Sengena lisuke usitokha ukuthi one time bethenge ngathi last a month or 2 months then sebelokhu ebedinga ngapha sisebenzisa yena leyo asoze siphinde sibuyele emalayinini. Asikho kokuqala bebesisho ukuthi bathole imali engayo sikhuluma nje mina khona lapha eGwanda sile 5 days singela fuel ize yabuya namuhla egaraji nelilodwa. EQ yefuel ibidonsa almost about 3-4 kilometers egarajini eliyi-1 and bathatha ukuthela ekuseni kathesa kusela siphelile ezinye imoto lokho ezisemalayinini. So even ngazi kuyena le zathola imoto aku-dry zizayibutha isilase a few days siphinde sibuyele futhi kuroutine yena yale esiyijayeleyo.
Siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali they always have an excuse not a reason for any problem esihlangana la. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi ekaripa aphansi sizavuma ngoba sila nje singakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisiko. Akuzwakali ukuthi amalahle azasilela thini ewanki. Sarikathe siwanki kholeyari sidilizi. Lithi rani sidilizi ngilandela izifo ngenxathi kwehlika nje kumanager ukuthi izinto zime zingereliable ukucontinue kunjalo. So hhayi, i-excuse nje siyitholayo, akula reason ukuthi ewanki akula malahle. Akula malahle ewanki, amalahle ayinjenjani ayina. Kula malahle azakhethwa for another 200 years ewanki.
Isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabe kuqogelelwa imali kwesikhatshana?
Khona ukuthi asilamali yethu estate eqinileyo, yikho kwezithi sibe lama-problems wonke wona lawo. Angeke sithembe i-United States dollar, sasomali yethu.
Lo mnumzana abekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye eseGwanda. Lo ngumsakazo we-Studio 7, sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz, ku-shortwave. Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lwakwabelwa ugetsi osoluqalwe ngabenkampani yezesa. Abezesa bathule umbiko othi amandla la aseqala ukusilela kubangelwa yikwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKaribha lapho sokusithiya ubathabile masuku. Usethulela lolu daba ngokugcileyo.
Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eyezesa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitishini seKaribha siza kwehla kubangelwa yikungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseKaribha malutshwane genelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe izesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacitsha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabo somabhizimusi umnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ningilesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izese sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho, atshone engekho, elale engekho, evuke engekho, thina sasebenza sikhathi bani ngoba khathesi akusela business. As a business person I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani i-government iyenze something.
Unkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhajileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla, khathesi isikolo bezivulwa, abantu bebezothungisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngesenelisa ukuthi ngiqede ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba. Ahambe ekuseni azaza ayebuya ntambama, ngitshone vele engazange ngike ngisebenze. And i-customer ngeza kuyibekezela iyadlulela phambili ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali khathesi shuwe isikolo zivulwa. Ngapha amagetsi uyabo wathengile cash power baphinde bawathathe futhi. Hayi, thina kweZimbabwe sawazi shu.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakobulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithwala senzima. Njalo abasitheli ukuthi ayahamba, impahla sezifile, kuyatsha amafriji, kuyatsha everything. Abantwana esikolo bahamba bengadlanga. Ngeke uvukise umntwana ka-grade 1 lo-0 lo-ECD ukuthi avuka geze ngo-5 ngoba usukusutsha amagetsi abevele ngasekho. Sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwanga bevela ezikolo.
Amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Silabantwana abawumela besikolweni, siya-ayina, akula magetsi. Abantwana lawo bakhala ngendlala, bayatshayisa bethola kungela magetsi angakaphenduki. Laba abancane bethola kungaphekwanga. And then ndohlupho futhi okuthi le gasi yakhona la ayisathengeki bantu, hhayi iyadura la ayithengeki, kunzima.
Amabhizimusi, izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalisa enzima uZulu wakobulawayo iningi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphewa eCaribbean selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezichiyeneyo ezisemsebenzini wokusakaza bethule isicelo kumalunga edale lephalamende ukuba baluhluzisise udaba lwemsakazo yezabelo bafuqe udaba lokusungulwa kwama-community radios. Mavis Kamar sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo senziwe emhlanganweni weziphathamandla eziphatheke emikhankasweni yokuthukululwa kwamagagasi owenzelwe ewetheleni yeJameson eHarare owe All Stakeholders Conference on Community Broadcasting oqoqwe ngabenhlanganiso yeAmnesty International isebenzisana labeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS leye UN Democracy Fund. Omunye wabaphatheke kulomhlangano engumqondisi womsakazo owe Radio Voice of the People umnumzana John Masuku uchasisa ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo kuntuthuko yelizwe.
Ikathenga ukuthi ngiyezabela khathesa into yabona lapho kube lemonakalo echene ochimani mani labo chipingi eminye imsakazo lapho ngubuya okwesikhathi esifitshane naso sihambile okwenzakala suku ngensuku ngakusekho lemisakazelo kodwa ke ngakulo msakazo wesabelo ngawuqhubekela phambili lokukhuluma ngezinswelo ezijeneyo.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezokwethulwa kwemibiko lokusakaza edale lephalamende eye Portfolio Committee on Media, Information and Broadcasting, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshelela umhlangano ukuba bazoyithwala lengqobe abayinikezweyo ukuyaluphakamisa edale lephalamende loludaba.
Samelela ipolice framework kahulumende sikhangelela ukuthi ama-stakeholders kuma-community radio initiatives kufuze bona labo bephume mhlawumbe ne-framework abayikhangelela ukuthi yiyo indlela abacabanga ngayo ukuthi ama-community radio stations egijiniswe ngayo.
Ukhuthaza benhlanganiso ezikulolu hlangothi uSibanda ukuba bacace kulokho abakufunayo ukuze kuphele ukwesaba uhulumende alakho kwezokusungulwa kwayo. Omunye njalo olilunga lale committee ebona ngezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Albert Ngulube uqonqosela ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo ekulondolozeni amasiko lendimi.
Nxa ngamathangani ngamakhalanga ngamazulu kabe liridi yabo izabatshela ngolimi abaluzisayo bazalalela even amasiko abo bazahlonipha. Iyancedisa untuduko yendawo lokuthi abantu bazizwe ukuthi they are part and parcel. I-constitution ithi sile 16 languages sile masiko esivela asiyaboni ngoba i-radio but bangazibona labo amachangane kithi isichangane sabo amavendi begida okwabo. I think they will feel part and parcel with the part and parcel of this country.
Umnumzana Mvelo Zondo ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso yokuvulwa kwale misakazo yezabelo esebenzisana labentepe community radio station eseGwanda bona basanda kwethekelela kwele Kenya lapho kubikwa kule misakazo yezabelo engamachumi amane ukuyabona ukuba baqhuba njani abakulelo lizwe.
I Kenya Broadcasting Authority ayi-invite abantu abalesifiso sokubroadcasta ngezabelo, kodwa abantu bakhona ukuthi bevule iwebsite bezi-download i-application form. I-application form yakhona i-$10, which is 1,000 shillings, kuthi i-license yona izoba yi-30,000 shillings elingana le-$30. Kukanti-ke ngapha kwele Zimbabwe, ukuze uthole leyo license nxa uthe wanyuswa, kumele wehlukane le mali engange-$2,500.
Abangenela umhlangano baveze ukukhathazeka ngokungaphumeli egcekeni kwahulumende ukuthi yini inkinga evimba ukusungulwa kwemisakazo ezimeleyo ogoqela ama-community radio stations, lanxa waveza ukuba kuzovunyelwa alitshumi ukuthi aqale ukusebenza kuleli. Lanxa eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqala ezokusakaza ezansi yezwekazi le-Afrika kanye lele-South Africa ngomnyaka 1932, kubikwa kuyilo eselisalele muva kwezokuvulwa kweminye imisakazo kulomhlubulo. EleZambia libikwa selile misakazo edlula ikhulu 101 radio stations efika phose amachumi ayisichiyagalolunye ayo kungezabelo 86 community radio stations. Kuthi ele South Africa lona seline misakazo yezabelo efika phose amakhulu amabili 165 community radio stations. Ele Malawi selile misakazo edlula kancinyane amachumi ayisikhombisa 72 radio stations. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC libikwa lilokhu likhokhela kumavoti asebaliwa awokhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Phakathi kwalimpumela, ibandla le-ANC selithole isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, kuthi eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema ele-EFF langezelela izihlalo lathola isilinganiso sokulichumi ekhulwini. Abomanyano webutho lokusebenzelana kwele Melika lelezwekazi le-Afrika ele-US Africa Command, AFRICOM, lithi libika ukuba ukuhlasela okwenzelelo butho entabeni ezeGolis kwele Somalia endaweni yezihlala beqembu lamalwecatsha we-Al-Qaeda kuphumelele. Iningi labantu lithi kumele ibandla le-MDC lilungise ubukhokheli balo njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba othethe lesi sinqumo sokuthi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumsekeli wakhe. Bakhona njalo abathi kukhanya ibandla le-ZANU-PF yilo elibasela udaba lolu ukwenzela ukubhidliza ibandla le-MDC. UGibbs Dube Studio 7 uxoxa labethule okusezifubeni zabo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF usungula lolu daba.
Khangela nini into leyo yahamba njani le? Into le ayinaZANU-PF phakathi. Into le kahle kahle nxa singatshayenzi asifihla umphini iniso. Ubaba uTsvangirai wayenomsekeli wakhe abakhethwa bonke e-Congress okuthiwa ngumama Thokozani Makhube. UMakhube lo udalwa ngaba kula maNdebele kumthwakazi omuhle yiNdebele nxa sizikhanyele njalo umuntu wesifazana. So uTsvangirai watshengisa ukudelela abantu besifazana ngoba yena wathi sebona ukuthi bona a-a usengani sephathekile wabona ukuthi no angeke wajiya umbuso wakhe lowo emntwini osifazana number one, two olindebele, kodwa khonapho i-support yabo enkulu ikhona ngapha emandebeleni.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Wothi sibone silobaba lapha-ke osecingweni ugreatman Mkhwebo.
Bona sengathi MDC nje
ayimamele umthetho ngoba ambona ukuthi khona umuntu ongaba ngaphezulu komthetho isinoma sibekwesilekiwe ngoba eqiniswe noma ungaba ukhumbula emva vele naye even umfolo MDC uyazi ukuthi into eyenzeka yaba liphutha umuntu mina ngazi kakhulu ekhethwa i-congress ngomthetho ngoba kwayena uthanisa laye vele liloya oyazi umthetho kwakumele ukuthi yena ahlale alinde i-congress noma ukhuphe ebambe ebambe kwesikhathana and then i-congress ma isifikile sengakhethwa okusemthethweni ngoba lokho eqinisweni vele hayi akukho emthethweni
mina ngibona anthi abantu besintwini vele ngabe bayaphuma into enze MDC because vele kuyacaca nje ukuthi khona akukho lapha ababhalwe khona
ujohn cacca mama
hayi kuyacaca vele ngoba uyabona nje uyena utshwankira into ayenzayo vele kwakucacile nje ukuthi vele abantu besintwini kabafuni bafuna nxa efuna ukuvotelwa kodwa nxa kuyikuthi sokumele ukuthi abantu besesintwini ngapha bebenefiti kababenefiti lutho into abayenzayo kusetshenziswa kuphela same as into eyenzakala kuzana bona abantu besintwini baba ngama-30 lokunjani vice president nxa sokumele ukuthi bengene bebambe izihlalo abasabambi lutho sebexotshelwa le njengezinja eziyabe zisekele inyamazana kodwa seziphuka isikhumba
so wena lapho uthi izithukuthu zenja ziphelele ebuyena
ziphelele emoyeni vele kakulancedo abantu besintwini vele abantu bakomthwakazi kabayekelane le nto ezihlanganele abantu le nto enzisishoneni because vele yikho sokudala ukuthi kube lokuxabana nxa sikhuluma ukuthi konkhona thina ez abantu besintwini siyarotshwa uthola uthiwa singama-tribalist but bona into abayenzayo ayibonakali ukuthi yiku-tribalism yini khona lokho
lapho-ke sizwe uGibbs Dubela labalandeli bomsakazo we-Studio 7 bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilithulela ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Umqoqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi akulamehluko phakathi kweqembu lakhe lele-Chicken Inn loba lona bona abazanqikelana lalo kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarber Fields. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu le-Chicken Inn lingena kwimidlalo yeviki lesikhombisa yesigaba seCastellaga Premier Soccer League lihlezi endaweni yesine kungalani yemiklomelo ikanti iqembu le-Highlanders lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalani. Iqembu le-Chicken Inn lemiklomelo lwelitshumi lambili ngemva kokuba linqobe kwimidlalo yemine lanqotshwa kabili kwimidlalo yesithupha eseliyidlale lo nyaka. Ngakwelinye icele iqembu le-Highlanders lemiklomelo yemine ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa kane lanqotshwa kabili kwimidlalo yesithupha eseliyidlale lo nyaka. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMartin Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine ukuba kula mehluko okhona phakathi kwamaqembu omabili.
We are at par. We just have not got our set of 3 points, but we've lost the same way we've lost.
Siyafana nje thina asikanqobi kodwa sesidliwe kumdlalo elinganayo. Okuqakathekileyo ngumehluko ozoba khona phakathi kwethu ngemva kokuba sesidlale imidlalo engamathumi amathathu lane. Kwazibani mhlawumbe sizaphutsha imidlalo yalonyaka sesihlezi phezu kwabo. Ukhumbule phela sesidlale imidlalo eyisithupha kuphela lonyaka.
Kweminye imidlalo yesigaba seCastellaga Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo iqembu leHarare City lihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka emsileni lizemukela iqembu elijeke amanye emsileni eleBulawayo Chiefs ngaseRufaro. Iqembu leChiefs yilo lodwa elingela ngitsho lowodwa umklomelo ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo emihlanu eseliyidlale lonyaka. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leMshowane Stars lizanqikelana neqembu leBlack Rhinos enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi iqembu le-ZBC Cariba lizadlala leqembu lenkezi Platinum Stars enkundleni yeNyamunga. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu le-Triangle United lizamukela khona ele-Capes United ngaseKipo. Iqembu le-Rentals lizadlala lele-Manyika Diamonds. Iqembu le-Yada lizadibana lele-Dynamos ngaseRufaro. Iqembu le-Tel 1 lizatshana lele-FC Platinum enkundleni yaseLuveve. Kuthi iqembu le-Wange lizadlala lele-Chapungu ngaseColliery. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Ngohlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabule. Asizwe ixoxalo Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Ababaningi abahlabeleli abacula umdumo we-Afro Jazz kwele Zimbabwe. Ijakala kombambo ngomunye wabalutshwana abangena kulo umculo.
Selokunga babalangathi
ina
ibizo lami ngosipho mbamba ma sengidlala stage ngibizwa ngozimdabule kuthi mina ngakhula ngikhulela endaweni okuthiwa konkosikazi ngafunda iprimary yami elukala isecondary ngayenza esiganda secondary school ukuhlabela ngiqale ngeminyaka yabo 1997-98 ebengineqembu libizwa ngokuthi umthombo wokuphila
umbambo ubecula isiqathamiya kodwa waseguqula wangena kuziginqe ukuthi acule ijazz njalo kukhona owamkhuthazayo ukuthi enze lokho
ngine-albhamu eyodwa ethi lungiselana abantwana nesingli eyodwa njalo ethi yona ngoba umama wami ngumtswana ithi yona umuhle ngesizathu sokuthi ngifisa ukuthi abantu bazi ukuthi udadewenu muhle umfowenu muhle ukwenzela ukuthi abantu bahlale bebambe
uyelona engangimithenda ngaye mithi ngiyamthanda uyelona engangimithenda ngaye
loba nje selesikhathi eside ecula uzimdabule khakabile amadlalade amaneni
ngiyamthanda lo muntu enhliziyo yami yonke
umuntu owangenza ngajabulela ukuhlabela ngumfowethu okuthiwa ngu-Elijah owayehlabela kusunduza boys but ma bebuya phetsheya weza wangitshela engikhuthaza ethi hayi mfokababa njengoba unaso isiphiwo sokuhlabelela ngicela ukuthi ithalenti lakho ungaliyekeli ngase ngivula-ke la menye igroupu ijazz ngiyakwazi ukuyicula ngiyayithanda futhi njalo ngumculo o-international ngase ngithi hhayi-ke ithi ke ngitshintshe unyawo kancane ngingene kujazz hhayi umculo bawamukela kahle kakhulu
kodwa ukuthi ngiyamthanda ngoba
phosela ilizwi kubalaleli ubatshele ukuthi bengakuthola ngaphi
thengani izingoma zabahlabeleli elibathandayo kakhulu umntu wakini futhi ube proud ngaye imusic yakithi sibe proud ngayo mina ngitholakala ke ku-Twitter Instagram it's zimw_zw ungacheka uzimw productions yo ilokhu njena i-Facebook page yami kanti-ke ngiyayiphendula imibuzo yabafuna ukwazi ukuthi ngingubani ngenza kanjani njalo lama-contact details bangabe kulo msebenzi ngiyabonga kakhulu balaleli be-Studio 7 sithi kosibe nani amen
andela emzansi uzimdabule umculo wakhe ohlakazayo eAfro Jazz nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday libe nempela sondo emnandi igama lami Ezra Jesus Band
ngiyamthanda futhi naye uyangithanda ngibona ngezenzo sala
yebo-ke umculo we-Afro Jazz ovela kuSipho Mbambo odume ngegama lokuthi zimdabule uhlala i-South Africa kodwa yena uvela-ke konkosikazi singakehlukane-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha izimota kanye lamagetsi kuqhubekela phambili elizweni olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela nsonto enhle. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.